Soko izikati sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesibili mhla ka 19 kuNkwenkwezi 2020 ngontungamili Nkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje. Kulo isifazana osanda kuvela kwele South Africa obhubhele eMkhoba Teachers College izolo lapho okugcinelwa khona izizalwane zeZimbabwe ezivele phandle kwelizwe zisahlolwa umkhuhlane weCoronavirus.
Akusoze kuthi nje into eziningi kakhulu ngaphandle kokubana kuyenza kube lula nje ukuthi abantu bathwale imali njalo ibe iziquma zami khona zibe zilutshwane.
Imali entsha elesilinganiso se-$10 ebambeneyo izaqala ukusebenza namuhla, kodwa ingcwethi zithi aziboni iletha ububelo empilweni kaZulu.
Ngibona ngathi baye bayikhipha inkulumo bayibeka sobala, njengoba siye sathi nxa sisekhangela sabona ukuthi ngitshelwa kuma-Twitter basakufihle sebekubeka sobala uthi kuzwakala.
Vaya besanda abacebisi bakamongameli Mnangagwa abasola uhulumende wakhe phezu kodaba lokwephula amalungelo kaZulu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kulo isifazana osanda kuvela kwele South Africa obhubhele eMkhoba Teachers College eGweru izolo lapho okugcinelwa khona izizalwane zeZimbabwe eseziphenduke elizweni zisahlolwa umkhuhlane weCoronavirus zingakayi emizini yazo. Isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana uthi umufi ubele minyaka yokuzalwa engamachumi amathathu lanye, kodwa akavezanga igama lakhe. Akwaziwa njalo ukuthi ubulewe ngomkhuhlane weCoronavirus kumbe yini. UMangwana uthi uhulumende usaphenya lolu daba. Ugatsha lwezempilakahle luthi inani labantu asebebanjwe umkhuhlane weCoronavirus eZimbabwe lilokho likumachumi amane lasithupha 46, ngoba phakathi kwabedlula inkulungwane abahlolwe izolo akekho otholakale elawo. Luthi njalo abantu asebehlolwele umkhuhlane elizweni lonke jikelele sebephose bafike kunkulungwane ezingamachumi amathathu 29,227. Asebefile bona balokhu bebane, kuthi asebesindile sebelitshumi lasishiyangalombili. Abe John Hopkins University bathi emhlabeni jikelele umkhuhlane lo usubulele abantu abangu 317,000 njalo wahlasela abafika phose izigidi ezinhlanu 4.7 million. Imali entsha elesilinganiso se-$10 ebambeneyo izaqala ukusebenza namuhla, njalo amabhanga lawo azakhweza imali umuntu enelisa ukuyithatha ebhanga ngeviki isuka kumakhulu amathathu amadola $300 isiya kumadola ayinkulungwane eyodwa $1,000. I-$20 entsha yona iza kwethulwa ngeviki yakuqala ngenyanga ezayo. Lokhu kuza ngesikhathi umnotho welizwe uqhubeka utshabalala. Idola lakwele Melika elilodwa izolo belilingana lamadola eZimbabwe angamachumi aphezu kwamahlanu, i-1:55 kusiya ku-1:58. Sibuze ingcweti ecubungula ezenotho umnumzana Reggie Shoko ukuthi ubona imali entsha le iletha umahluko na.
Akuthi soze kutshintshe into eziningi kakhulu ngaphandle kokubana kuyenza kube lula nje ukuthi abantu bathwale imali njalo ibe iziquma zami khona zibe zilutshwane. Ngakhangela abesokusenzakala ukuthi ngendlela inflation esihambe ngayo sokusenzakala ukuthi umuntu ngisofuza athwale ipay abheke uzathwala imali eningi kodwa kube ama-$10 lokhu kuze lulazisa ukuthwalwa kwemali njalo kuzoncedisa nje ukuthi abantu besebenzise imali. Kodwa nje sithi ngokuya uhulumende waphuza kuletha lawo sithi ngama-IR denomination notes njalo besikhangelela ukuthi ingapheleli ku-$20 ngendlela inflation esesishaye ngayo elizwe leZimbabwe. Kwathiwa la ulethile ama-100 lama-50 kumbe le 200 kumbe 500 ngokwayo ebambeneyo ngoba inflation yethu sisethusa njalo ama-$20 lawa kuyinto yokuthi ukhulumende uyareacta akakho proactive. Lapho wasitshela khona ukubana uzaletha imali le kwathiwa wayiletha ngaleso sikhathi kwake asithi kulokungcono kodwa ngalesi sikhathi sekuzama nje ukuthi kuvakele isikhala esingasavalekiyo ngoba inflation sihambile kodwa abadaleni abathengayo labathengisayo kuzabanceda nje kodwa ukuthi kungatshintsha umumo. Hayi akulanto engikhangelela ukuthi ingabiza tshintshwa ikubuya kwama-$10 lama-$20.
Ngitsho lokusilela kwemali awuboni kuphela elizweni.
Akula kuphela ukudubo lokusilela kwemali ngoba ukusilela kwemali sithi kusebenza kwe-economy khombisa ukubana kule zinto ezingahambi ngendlela khombisa ukuthi kule nto ezibhendileyo njalo kule pen khombisa ukuthi kule nto okufuze ziqondiswe. Ukuletha le mali entsha emaphepha asikho ukuqondisa kulokuncedisa nje kodwa asikho okungaqeda udubo lwemali. Ungananzelela ukuthi imali le entsha eZimbabwe etshaywe inflation kakhulu ungavuka ukhangela amarethi amalanga adlulileyo lawa ayeqila phapha okuyikho okunye ukwenza ukuthi imali ingani yasilela. Sakubona kubana kunzima ikakhulu i-economy yethu sithi i-highly informalized ukubana idile lento zama-current strategies ngoba imali yonke eningi iyabe i-outside i-banking sector so i-policy from a banking sector ayitholi response loba indlela eyabe ikhangela lokuthi ibe yiyo ngoba imali eningi lalapho esetshenziswa khona kungaphandle kwalomkambo loba sithi market ye-banking system. So ikakhulu ungananzelela ukuthi ngazo zonke isikhathi ipolicy ijayele ukulandelela into esezenzakele khona kube fuze kubana ipolicy kube yiyo eqondisayo ukuthi into kufuze sihambe njani. Indaba ze-monetary policy kakhulu esikhathini esiningi azila kuhlakanipha loba indlela eningi ongayenza nxa kungela kuthembana phakathi kwabantu abasebenzisa imali lamabhanga njalo kungela kukholwa phezu kwaleyo mali. So ukubana singathi le mali izaletha impumela njalo kumbe intuthuko kwe-economy siyabe siqamba amanga.
Umnumzana Reggie Shoko ucubungula ezenotho sixoxela ekobulawayo. Amazwi kaShoko agcizelelwe ngenye njalo ingcweti kwezenotho umnumzana Rejoice Ngwenya.
Into zemali vele emthetho waso hambelana lethemba elisemalini singathi ngesikhiwa i-confidence. Nxa kuthiwa khona kuza ukuba le mali entsha kuyakuthi abantu abavele be ngoba umsika lo omnyama lo ngowabantu abalutshwane ayiso abantu abaningi. So abantu bakhona bengabe sebecabanga ukuthi engxenye kungaba le mali elutshwana esemsikeni kumbe nxa kungena imali yama-denominations amakhudlwana kuza kwenza ukuthi bathwale imali elutshwane iyi-cash ukwenza ukuthi babe bephumelela ukuthenga imali yangaphandle eningi. Singathi khona vele azibambeki ngoba into ezihambela le mali umthetho waso singathi khona ngama-emotion kumbe i-lack of kumbe i-confidence kuya ngokuthi njani lokhu kuyabe kumi kanjani.
Manje kuyini esingakukhangelela imali le singabona nje isiba khona ibhodabhoda isetshenziswa ngumuntu wonke kumbe kungaba lezingxaki ezithile njengaleyani yakuqala?
Kusho ukuthi ibhanki elikhulu i-reserve bank laphana bekhupha ama-dollar ukuqalelana ama-bond lama-$5 singathi ama-$5 akhanya segcwele aphuma vele emabhenki imali yakhona ingakabi i-official. So ngibona ngathi mina i-financial intelligence unit baqonda ukuthi babone ukuthi nxa bengaze bekhiphe imali benikeza amabhenki imali entsha ama-series na kungathiwa khona siphumile emsikeni omnyama baza zamuti batingi sisu kwa zuhuti ya imali yako na hivyo kumewa njana mchuti ya ama kengisa ima ademstigeni molesta juu kwa hivyo luke bebambe imali yako be kangele luguti enjeni vengani kwa imbomo kota ambomu sikuwaza kumbele la mwaba ipanke mkulu vele katisa amesho vele se mabu mpa kangele kono kuti ipenki lwane eliza kipa imali yifa genstigeni nilipi so kuluwe tuga ukutizi
imali le isikona iku sasa ge injani
ukukhishwa kwemali entsha kungela kulungisa kwempahla okuphezulu ikungela production kwenza ukuthi imali ibhodi iyiningi izinto ezilungiswa ngezilutshwane intengo yemali iza kwehla kuza kuba le inflation ngoba yazi ukuthi siyazi ukuthi khathesi i-$2 kayisathengi lutho i-$5 kayisathengi lutho i-$10 ngokwayo vele kayisathengi lutho loba bengathi belethe i-$20 isinkwa kaso ziphumelele ukuthenga elakusasa nini kabi ngoba imali isa idindwe lesikhathi se-COVID wawuvele ukuhlupha ukuthi amasektor alungise into khathesi sokuzinzima ngoba vele i-COVID ngokwayo yenza ukuthi vele impahla zibe zilungiswane ezilungiswayo kuza kuba le inflation engazangibonakale sesiyibuyele muzimu ebu-2007 2008
Umnumzana Rejoice Ngwenya ucubungula ezenotho ubexoxa ecingweni losithandekile emhlanga we-Studio 7
Yebo, mthaka somuhle, liyanxuswa kuhlelo lwabatsha olwe T-Connection esilethulela ngolwesibili maviki wonke ngo-8 PM kusiya ku-9 PM. Namhla kuhlelo sixoxa nabasakhulayo ngohlelo lukahulumende olwe lockdown olusanda kungezelelwa isikhathi ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Isagxila ikakhulu kudaba lokuthi i-lockdown ithinta njani impilo yabatsha beZimbabwe. Silusize ukuthi alisoze liyenelise ukungena kuhlelo lolungocingo njengensokweni ngoba sisebenzela ngekhaya asikho kuma studios loba kunjalo zulukandaba uhlelo T-Connection luqhubekela phambili ngakho ke asihlanganeni lami uMike Hobe khona pha ku Studio 7 ngo-8 ntambama
Vaya besanda abacebisi bakamongameli Emmerson Mnangagwa asebesola uhulumende wakhe mgceke phezulu kodaba lokwephulwa kwamalungelo kaZulu. Umnumzana Shingi Munyeza ube ngowakuqala ophumele egcekeni kumalanga asanda kwedlula. Sithi uhulumende kaMnangagwa ukhokhelwa ngabantu abangelanembeza ababusa bekhetha abantu ngemihlobo njalo abephula amalungelo kaZulu mihla ngemihla. Uthe abantu laba bakhohlakele njalo yibo abadiliza umnotho. Izolo omunye njalo wabacebisi bakaMnangagwa umnumzana Busisa Moyo wethule umbiko enkundleni yeTwitter esithi uhulumende kumele aphenye udaba lokuthunjwa lokutshaywa kakubi kwamalunga ebandla leMDC Alliance yamathathu athi unkosazana Joanna Mamombe uSicilia Chimbiri kanye loNesai Marova. Umoyo uthe uhulumende engavumela izehlakalo zobudlova ezinje ukuzama ukuvuselela ilizwe kufana nje lokudlala ngesikhathi. Ubegcizelela umbiko wabezinkonzo abeZimbabwe Heads of Christian Denominations bona abasole njalo ukutshaywa ngamapolisa kwabesifazana bakobulawayo ababili abathi unkosazana Ntombizodwa noNokuthula Mpofu. Abanye bathi amazwi kaMunyeza lakaMoyo aveza sobala ukuthi bakhona abacebisi bakaMnangagwa asebedakekile ngokwenzakalayo. Sixoxelo lwela amalungelo oluntu umnumzana Difa Dube.
Inkulumo babunkomo ezikhulunywa ngabacebisi bakamongameli ngibona ukuthi inkulumo lezi zinkulumo ezingasadingi thina ukuthi singabantu sikhiphe okunye noma sifake okunye. Ngibona ngathi baye bayikhipha inkulumo bayibeka sobala njengoba siye sathi nxa sisiyakhangela sabona ukuthi ngitsho lakuma Twitter basakufihle sebekubeka sobala uthi kuzwakale baze bayarekoda lama video bephuma ezikhulumela njengokuba kunjalo ukuthi lokho abakubonayo kuyiko kufaneleyo njalo izifiso zabafisa ukuthi bazibone kuyukuthi iZimbabwe iyo ingakhona yiziphi. Kuba lihlazo khona kahle kahle eqinisweni ukuthi nxa kukuthi abantu abangabacebisi sebegcina sebefika kulesi simo sokuthi izinto sigcine sizihlanjalwaza sizikhishwe egcekeni kutsho ukuthi kuyachisa emsamo kutsho ukuthi lokho abakubonayo abavumelani lakho njalo kuyinto enhle ukuthi kubonakale abantu abasezingeni eliphezulu kangaka ebesenelisa ukuthi inkulumo bayibeke njengokuba injalo ngendlela abayibona ifanele ukuthi abantwana bezimbabwe kube kukuthi yikho abakubonayo njalo abantwana bezimbabwe futhi baphathwe ngayiphi indlela
umnankagwa ubona landela yini inkuthazo kamunyeza lomoyo elungisisa udaba lwamalungelo oluntu kumbe umbona nje ukuchaya indiva
engikubonayo baba unkomo ngibona ingathi inkulumo lezi kuzabe zinkulumo ezifanayo lezinye iziphatha amandla ezake zaphawula mhlawumbe ezake zakhuluma mayelana ngendlela izinto ezenziwa ngakhona noma indlela izinto eziqhutshwa ngakhona ngibona ingathi kuzadlula nje kodwa-ke mina ngibe sengisithi into enhle noma uhulumende oyabe elesifiso sokuthi abuse ilizwe ngendlela eqondileyo nguhulumende othatha indlebe yakhe ayisondeze ebantwini njengalokhu isithembiso lesi sasibonayo ensukwini zokuqala enxa uthiwa sekubunjwe uhulumende omutsha andibana sekuye kwakhitshwa umgabe kwaba lezi thembiso ezazitshengisela ukuthi kuzabe nguhulumende olalela abantu kuzabe nguhulumende oyenza izinto ehlanganyela labantu ukwenzela ukuthi kube i-government yabantu i-government ezagoqela wonke umuntu azizwe engumuntu wezimbabwe azizwe engumuntu orepresented ngezinto ezenzakalayo kodwa-ke nxa sekusenzakala ngalendlela okwenzakala ngakhona angiboni ukuthi kuzafika kulelo zinga ngibona ngathi nje kuzabe into abazayitshaya indiva bayidlulise kanjalo
umunyeza lomoyo bona ubona beqhubeka yini bengabacebisi bakamnankagwa
angiboni ushingi munyeza lobusisa moyo kuyukuthi bazaqhubeka besenza umsebenzi wabo lo abawenzayo ngoba ngendlela asebebadalula inkulumo mhlambe noma ngithi izinto ezenzakalayo esingazithatha mhlambe becelezi sithi ngama-classified information noma sithi izinto ezi-confidential bazithatha baziletha phambili kwabantu ngendlela abazwa labo ubuhlungu ngakhona ushingi munyeza oze wabeka wathi yena ngabe kukuthi ezinye izinto zisenzakala kuyukuthi ngabantu bakhe abenziwa lezo zinto beza kuza ubuhlungu kutshengisela sobala ukuthi abasela ndaba ukuthi kwenzakalani kodwa-ke engikubonayo ukuthi abasoze besaqhubeka besaphatha lezi zikhundla zabo abaziphetheyo ngoba izinto asebezidalulile labana izinto ezihlambalaza ugovernment
umnumzana Tifa Dube ulwela amalungelo kazulu kusenjalo inhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance layo yethule owayo umbiko izolo isola ukuthunjwa lokuhlukuluzwa kwabesifazana bakobulawayo labe-MDC isikhulumeli salenhlanganiso umnumzana Useni Sibanda uthi umumo ungaqhubeka unje kungagcina kungasela kuthula elizweni
sikhathazekile kakhulu sinanzelela ukuthi ilungelo loluntu belilokhu lisephulwa ikakhulu ngesikhathi lesi abantu bekhangele lolu duko lwe-COVID-19 ikakhulu sihlukuluze kunanzelela ukuthi omama yibo abakhanya bechayiwe yibo abakhanya behlukulezekelile besikhangelela ukuthi ngabe njengoba lindaba ikhanya isukela zombili zingani zisukela emapholiseni ukuthi lokhu kwenza ukuthi abantu bengasathembi amapholisa njalo kuqakathekile ukuthi amapholisa alubambe lolu daba ngendlela ezatshiya abantu belokhu bebathemba ngiyakholwa ukuthi singakhangela kulindaba e-Culture Park sinanzelela ukuthi amapholisa ade yiwo adesethiswa becatshangelwa babanjiwe njalo kuqalisa ukuthi kusetshenziswe kuhanjiswe e-court lokhu kuyasithokozisa kodwa kumele leyo ndaba ilungiswe iyephutsha kukhanye ukuthi kusetshenziwe la le Harare kukhanya njalo nxa bekhuluma bathi bathethwe besemapholiseni ngakho sekumele ukuthi amapholisa achasisele uzulu ukuthi kwahamba njani lokuthi njalo kukhanya ukuthi lindawo indaba leyi bayayilandelela njalo bayadinga abantu labo okuthiwa abakwenzileyo lokho ukwenzela ukuthi kusasa kungabi lomunye umuntu ozaphinda njalo ayenze linto njalo-ke sihlutshwana yiwukuthi nxa sinanzelela ukuthi loba le ndaba yokuqala e-Court Park yenzakala sokwenzakala esibili konke lokhu kwephula isisekelo sombuso wezimbabwe le-Afrika yonke kakuvunyelwa lokho. Thina njengamabandla sinazelele njalo ukuthi abantu abaningi sebelokwesaba ngenxa yokuthi nxa izinto zonke lezi zenziwe kule lockdown kutsho ukuthi abantu sezaba lengqondo yokuthi kutsho ukuthi kuyabe sokungani kusetshenziswa yona ukuhlukuluza abantu.
Ama commission la elithi kumele angenele lilethemba lokuthi impela engangenela azaphuma leqiniso na.
Thina siyathemba ukuthi iNational Reconciliation Commission leZimbabwe Human Rights Commission balomlando ngaphansi kwesisekelo seZimbabwe ukuthi bevikele isidalwa seZimbabwe lokuthi balungise lapho okukhanya khona kungaba lokudlwangudlwangu kumbe lomsindo. Ngasikhangela ukuthi lolu daba lungaqhubekela phambili amapholisi elokhu ehlukuluza abantu. Kutsho ukuthi ukuthula elizweni lethu kuyagcina kungasekho. Njalo ke ngiyakholwa ukuthi bona be-NPRC labantu beZimbabwe Human Rights Commission bathi bona nxa kwenzakala izehlakalo ezinjengalezi kumele batshelwe ukwenzela ukuthi bazikhangele bazihlolisise. Ngakho thina siyathemba ukuthi bazayenza lokho abakuthembisekileyo ngoba sibona e-Kautu Park i-NPRC iye yahamba sibile yakhona ngale yakhangela ukuthi uhamba njani. Ngakho sesimele ukuthi sibone ukuthi eHarare bazasebenza njani. Njalo abantu beZimbabwe bakuthatha ukuthi njengoba lezi nhlanganiso zabekwa isisekelo sombuso welizwe zilamandla okwenza lokho umbuso welizwe othi kumele zikwenze. Ngakho kukhona ukuthi sikwethemba njalo ikho sikufisa ukuthi sikubone kusenzakala.
Umnumzana Hussein Spanda isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi obeyisiphathamandla sebandla leZanu PF umnumzana Absalom Sikhosana obhubhe ngempelaviki uzabekwa kusasa emalibeni eNational Heroes Acre eHarare. Iphephandaba leHerald lona lithi umongameli Emmerson Mnangagwa uzagokela umhlangano weSADC Troika ozangenwa ngezinye iinkokeli zeSADC eHarare namuhla zikhulumisana ngodaba lwabahlamuki besimoslem abedlulise amalawulo asebevuke ubhova kwele Mozambique. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokujoyiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salibonani, salibonani basakazi bakastudio 7 lonke. Siyalibulisa lonke elikhona ngapho eAmerica lisiqhubela umsebenzi wethu omuhle. Sithi njani, thina sibona indlala lapha lesikhona lapha, hayi indlala ezabulala abantu. Abantu bayathwele nzima sibilonyaka sibona hayi. Noma abantu bebelandela sibili izinqumo zikahulumeni zokufaka amamaski behamba, kodwa indlala iphalisa enzima sibili abantu. Into ede ficela ukuthi uhulumeni anazelele ukuthi abantu balamba abancedise ngoba abantu bangalamsebenzi abayenzayo ebambekayo abantu bangabulawa indlala. Siyacela uhulumende angenele kakhulu kulokhu ngoba lezi toro sezidura kakhulu. Ma unanzelela kuzabazima ngoba le nkwanka uyabuya vele izifuyo zizaphela. Sicela sithi uhulumende akunanzelele khona ukuthi hayi into ziyadura lapha emakhaya ngendlala. Masimu nabantu baphuma bezihambela vele uyabona ukuthi kuzabazima phambili la ngoba lako ukuthi uphume futhi ubulawa umkhuhlane kuzima. Into zakhona zila choice konke uba phakadla phakathi sothu ngenza. Siyacela sithi khona uhulumende asincedele ngoba le welfare ibona lapha ibuyile kithi abantu baphiwa amagogogogogogo. Manje igogogo lingakusangapha kula lutho olungakwani imuli ngoba imuli zifuna zithole ukudla kuthe xaxa. Igogogo lomumbu lingalast table lingalani. Hayi indlala enzima sithi. Siyacela sithi ngupite St Joseph kopi.
Basazi bethu abakustudio 7 abasibambela umsebenzi wethu ngithi njani, silalele nje lapha kukhulunywa okukhulunywayo. Uyazi kuyisimanga njalo kuyayangisa lokho. Kambe shiwa uguni into angayikhuluma yona leyo athi usamisa wala ukungena uPoland. So yikho ngokuba kwazi kwabo ukuthi uyabakhulela vele, yikho sebethumela umakhuphe ukuthi zama ukudiliza ibandla lika
Nelson Jamis. Ukuthi phele ingxenye ungayenza kube ngcono ngoba bona sebehlilekile. Manje akula mntwana owavoteli MDC kaShamisa oza kuya kumakhuphi. Njalo iMDC kaShamisa sithi phambili ngayo asibuyeli emuva. Noma bangazi bazame imizamo yiphi ZANU-PF isiyehlilekile zatshose thina kasibuyeli emuva. So useyavota kwaphaa sithi phambili ngoShamisa ubomvu kumnyama. Lokho abakwenza batshona beqeda isikhathi sabo. And abalanhloni futhi. La enimakhuphi uyaphomba ukuqwayiza khonapho esetshenziswa kabuhlungu kangaka iZANU-PF. Abantu abaningi bamzondele ngendaba zento yakhe le. Ngoba uShamisa wawina ama-election akhe 2.6 million yaziwa ngumuntu wonke. Wonke siyakwazi. So iZANU yabona ukuthi umfana omncane uyasikhulela. Yekela sisebenzise uThokozane. Laye avume futhi Thokozane ngawo ngomunye. Ngawo uthuphumphele phakathi kwakho khona ukuthi uhloniphe. And alilanhloni lonke leZANU. Uyakutsho yena uGuni kathesi simlaleli. Uthi awuShamisa wadluba ngokwalo ukuthi angene kuPoland. IPoland yokuthini? IPoland le babeyilungisela uShamisa wabehlula. Seyikho sebezama ukuthi bathi makhuphe umkhiphe. Akulanto yenzayo makhuphe udlala ngesikhathi sakho. Inomsindo imali lo idlayo idle kuphela mahara kulanto zaphuma lapho.
Ekem moyo ngithi kuse Gwanda South yebo kuyaliwa mina into enzisa ubuhlungu ukuthi abanye laba sebesayidana leZANU ukuhlupha abanye ubona besazi ukuthi iZANU yahlupha abanye abantu kanganani besazi ukuthi opposition eZimbabwe ngemele ikhuphe iZANU embusweni kodwa namhlanje bathi nxa bangakhuthana labanye abafowabo babe sebesiya eZANUini besiyancediswa iZANU ukuthi bahlukuluze laba abanye sibona lamapolisa esesayidana labo sekuhlutshuluzwa laba abanye into embi kakhulu umuntu uhle abonise ukuthi ubevele ngekho ehlelweni lokukhupha iZANU ubesehlelweni lokuthi yena aziphilise ngoba ungaze ukuthi ucaplane kanganani lomunye wawuvele usilwa la elilwisa iZANU akuyenzi ukuthi wena ususele ezandleni zeZANU ubususebenza leZANU usuhlupha abanye abantu iZANU ikuncedisa khonapho.
Njani basakazi baka Studio 7 mina igama Nicholas Ncube ngisuka esigabeni saseBhinga ePhashu besicela manje kuzinkokheli zethu zelizwe lathi sike sidumise uNkulunkulu asikhokhelele kulomkhuhlane okhona emazweni wonke bana lathi sivunyelwe ukukhuleka ngoba kunje asivunyelwa ukuthi sikhuleke so besicela uhulumende ukuthi lathi asivumele noma ubona lawo mamaski nami ngiyabonga.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Zingene kwezivela kwamanye amazwe. Umsekeli kamongameli wakwele South Sudan umnumzana Rick Machaga kanye lonkosikazi wakhe uAngelina Teny ongumphathi nhlambo wezomvikela kulelo lizwe sebebanjwe umkhuhlane wecoronavirus. Umkhokeli wakwele Morocco uthi uhulumende wakhe uza kwengeza uhlelo lokuvalwa kwelizwe ngensuku ezilitshumi emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwalomkhuhlane. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Inani labantu asebebulewe ngumkhuhlane we-coronavirus selisedlula inkulungwane ezingamachumi ayisishiyangalolunye 91,900. Asebebanjwe ilumkhuhlane sebephezu kwe 1.5 million. Ukuziqiba ke ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Kulo isifazana osanda kuvela kwele South Africa obhubhele eMkhoba Teachers College izolo lapho okugcinelwa khona izizalwane zeZimbabwe ezivele phandle kwelizwe zisahlolwa umkhuhlane weCoronavirus. Imali entsha elesilinganiso se-$10 izaqala ukusebenza namuhla, kodwa ingcweti zithi aziboni iletha ububelo empilweni kaZulu. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.